abaku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okuthaywa edolobheni leBindura.
Amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa.
Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amanye amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okuthaywa edolobheni leBindura. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba banyamalale ngolwesithathu ngemva kokutshengisela eHarare ngolwesithathu. Enye inkokheli yaleli bandla ebalisa uMnumzana Mfundo Mlilo itshele iStudio 7 ukuthi mpela abathathu laba batholakele njalo balamanxeba ayisabekayo. Umlilo uthe bayabasa esibhedlela ukuthi bayekwelatshwa amanxeba abo. Bengakatholakali, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe youth assembly e-MDC Alliance abathethwe ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Amapholisa alokhu jinja-jinja ama-statements. Bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awezi iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwayenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi okwayenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxaso olungaka siyalwamukela.
Lo ke ngunkosikazi Barbara Danyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lobesifazane ebandleni le-MDC Alliance, ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandule ukuthi abathathu laba basezandleni zamapholisa. Kwandaba we-High Court uthi ukutshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kusinquma asethule izolo umahluli waleli dale uJustice Happias Joe uthe inyathelo leli lephula isisekelo sombuso welizwe esipha uZulu amalungelo okuba lempahla ama-property rights ngesiNgisi. Inkampani yabadweba inhlelo zezakhiwo iStone Beetle Studio yiyo eyakhweza lolu daba enkantolo isithi yalahlekelwa imali engange $142,000 iyayigcinwe eCapes Bank ngoba leli bhanga lantshintsha imali abangama-RTGS lisebenzisa i-exchange rate eyayibekwe nguhulumende e-1:1. Esipha isinqumo sakhe uJustice Joe uthe le yinto engelangqondo ephula isisekelo sombuso njalo engamelanga ivunyelwe. Ngokunjalo uJoe uthe ibhanga leCapes kumele libuyisele imali yalinkampani ingamadola eMelika. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo lesi silakho ukubangela ukuthi abantu abaningi abalahlekelwa imali yabo ngendlela efanayo labo baye emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutjera.
Ngimona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo. Isinqumo lesi siyasitshengisa ukuthi ama exchange rate regulations lokungama statutory instruments okusetshenziswa ngohulumende ukuthi bafake imithetho engxenye akukho emthethweni kumbe bakusebenzisa ngendlela engayisiyo ngoba isinqumo lesi sisobala ukuthi owenzakala ukuthi abantu sekumele bebhadalwe ngamazim dollars bona bathatha izimali ngama US dollars kuyinto engayisikho emthethweni.
Silakho yini ukubona abantu abanengi abadlelwa izimali sebesiya labo emthethwandaba besiyadinga ukuhlawulwa?
Yikho sibili ukuthi abantu abaningi bazaya emthethwandaba befuna ukuthi bahlawulwe ikakhulu labo ababenza ibhizinesi labo ngama-US dollars ngoba siyakhumbula ukuthi ngenyanga ezimbili ezintathu ezedluleyo i-Supreme Court ibethe okusemthethweni usebenzise i-exchange rate e-1:1 okwenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe izimali zabo ikakhulu ababesenza business ngama US dollars. So ngibona njengani isinqumo lesi siza banika idlabuzane elokuthi bahambe emthethwandaba ukuyolanda izimali zabo ngoba bebenzi loss enkulu kakhulu nge Supreme Court ruling le eyayikhona umnyaka uqalisa.
Uhulumende ubona lumphatha njani lolu daba?
Isinqumo lesi asimphathi kahle uhulumende njalo angiboni ekwamukela ngezandla zombili ngoba kuzatho ukuthi uhulumende uzamele abadale izimali eziningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi uhulumende is the biggest debtor. Uhulumende nguye olezikweledi eziningi kakhulu uwedlula abanye bonke. So ngibona njengani khathesi uhulumende usebunzimeni nxa kuyikuthi isinqumo lesi sizaqhubeka siyiso esikhona ngoba uyabe sekusitsho ukuthi kumele adinge ama-US dollars abhadale izimali ezabantu abaningi kungaba ngama-councils abantu makhaza abezesa abezinwa lokunye ama-parastatals esikwazi ukuthi uhulumende ulezikwelede khona.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe ngomakhelwane bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi selupane eMathebelele North utshele usithandekile mhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo sivele zibhekane lendlala.
Besixoxa khona abanye ogogo bekhuluma bendanda bethe benziwa kuze kuxoxa emsakazini lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa lama-border onakanje kuvaliwe kuke indawo. Abantu na bebethola ngapha amaphilisi soka basatholi ngitsho iphilisi ukudla bebethiza uvela khona ngali bezokudla badala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yathesi ngikhuluma nje kubuhlungu. Ungabona ukuthi kunokuhawula ukuthileke kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sibili impilo ziyasezeka kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezeyenzile ngoba kathi sikhangele ukuthi inyanga sezingaki sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi wathola ngapha abantwana ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi badle imingida besebhoda siyathengisayo kwampani emangweni onjengabo-St Luke labo-Kenmore etholele imali ukuthi abanye abantu babebelindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi. Ubuhlungu kakhulu konokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala esinjenise abantu bezitholele kumbe babanike impuphu sizwa kuyabale ndawo nendawo abezinceda osomabhizinisi lapho kwakukho kwinto enjalo.
Njengezizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya kuyikuthi bengafika lakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayelanga umuwa nalowo khona awujayeleki vele wona lo muntu kuba nzima kuba uyabusungezeleli ngikhuma ngebhoto yendlala nale ukuthi ingavele ninasizijayele ukuthi abanye vele bale ibhoto iyabe sikhulile injalo. Ubunzima obunye bukhona abantwaneni.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe kuqinisa izijeziso kumbe imilayo yokuvulwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha i-freedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lowo and lapho esesiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokulwisa umkhuhlane lowo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengatshabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okuthi kuba nabantu badla abakusebenzayo ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba sokufuze bevulelwe beyesebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona Shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende layo umongameli azame uhamba phakathi laphakathi wokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufikela ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo. Kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry a formal njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula izenotho ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Council uphe uncedo lwempahla yokuzivikela kwezempilakahle ezibhedlela lamakilinika esigabeni seMatabeleland. Iphephandaba leHerald lithi esinye sakhamuzi seHarare uNyaradzai Wisdom Maziwanza ubotshwe ngemva kokuzenza ipolisa elenza umsebenzi wokuvalela abantu ezindlini wathathela omunye usomabhizimusi wayesemoteni yakhe imali engamadola azinkulungwane ezifika phose amachumi ayisithupha i-$60,000. UMaziwanza uzinikele emapholiseni. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu iziko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Zingelela kwestudio 7 idlala bantu idlala yezaala izulu icorona singakayiboni kufundisa ngayo sikafundisi ngayo hleli nje ezindlini yedlala file bantu nesemaphandleni ke sedithi umende bani yasizela kodwa sinike ukudla ukudla sedweka.
Sabonani Studio 7 thanda ukubonga umsebenzi womhleli senzela wona njalo njalo. Ya ntanda ukuviza lokhu ngikwelo ukukhathazeka kakhulu nxa kade ndlalele umagodo ngamahlangu ebalisa ngocuku olwenziwa ngamapholisa kumnyaka ophelewe lalo nyaka kubodadewethu labo Mampofu. Kuyandihlukuluza ukuthi kathi sile uhulumende eselebrata i-Unity Day sizokuba labadala abanjengabo baba uKhen Matema abakugovernment yabo baba uMohande uVice President ovela abavela emhlubulweni wakhona ngapho kobulawayo kodwa bathini nxa bekugovernment bangikhona behlezi beyicabinet umhlubulwa kubo uphathwa njalo bona bakubona njani bakhuluma besithini kanti ke silabanye njalo futhi abayiziphatha amandla kulo ibandleli kusayo bathini ngomhlubulo wakibo bayakholisa yini iunity yangkhona isebenza nxa kunjani nxa kuhle kubandlululwa abantu bazoba bandlululwe ngomhlobo yabo ukuthi ngoba ngamandebele sebetshawa benjalo bengenza i-kangaroo court kanti khona kulamakhota khona lapha eZimbabwe. So sicela ukuthi badala kukhona beni lapho busincedise kungabi khona nje kuphela ngithula umhlubulo wakini uhlukuluzwa njalo singazathi singamaforina kona kuli lizwe lakithi. Ngiyabonga.
Linjani baba Chris Gandhi, ngingumama ngisengimadla ngisetyholoshi. Okay, isithina seproblem ngapha abantwa bethu grade 7 form 4 lokho bavala izikolo kulanye iplani isilayo abantwana. So ngithe ngizalelinye izaba ngomlaleli we-Studio 7 ngezwa kuthiwa kulokufunda thize okwenziwa abantwana babo form 4 abazabhala ngoJuni labanye nje labo grade 7 but abethu abantwana sikabi lalo lolo hlelo. Singabantu nje bahlezi nabantwana ezindlini bavuka besiya kukhama ngisemakhaya sihlezi nje asilayinye iplani abantwa bethu bazabuthiuzokubhala baphonge ukuphuma nje iminyama benjalo. Siyacela lolu ncedo ukuthi kahle lusifinyelele ngapha kithi etsholutho asilanto esilayo singabantu nje abahlezi abantwana ekhaya sebengabantwana nje ukuvuka bedlala intshoro. Siyacela lolu hlelo nxa lukhona namagrusi angikhona lisincedise kahle lusifinyelele ngapha. Ngingumama ohlala etsholutho la cela sizo lwenu ngiphiwe iy'namba zonjenalezi ukuthi ngikhulume lani kodwa mina ngingumlaleli we-Studio 7 kakhulu. Ukuze ngizwe ngi-complaini ngali ndawo ikuthi ngizwile ukuthi kulabanye abantwana abancinci abaloncedo lokufunda abazabhala ngoJuni o-form 4 labo-Grade 7 kodwa bethu babalala uncedo lokhu sikhathana kumbe bakhathana kumbe asinakekelwa mba sizwakali angikwazi. So sicela usizo lwenu baba Gandhi.
Livuka njani basakazi we-Studio 7 lonke lozulu wonke ongaphandle kwelizwe lokhona phakathi lezwe leZimbabwe. Mina lokudana kakhulu ngalawa omama abagogela ujwana mama babathethe eHarare ngokutothi abathe bakwenza. Lanxa kungathiwa khona yisikhathi selockdown benze okungamelanga kwenzakala phela umthetho wandaba ukhona omele babanjwe babotshwe bayekhoko bathonisiswe. Right why bengazibabonakala. Amapolisa ozibethi kabakwazi kuyini amapolisa wona ekhona elizwe. Kwenza le nto elizweni abantu bantshontshe bona bekhona ukuthi phela umsebenzi wabo ngowani. Sile army silapholisa kula bantu abasuka bethatha abantu abamele begcine yibo elizweni. Kuthi they useless police wabo ngowani. Kumele laye kanye ngokwakuhulumende ahlupha ukuthi amapolisa kanti why abantu betshintsha likhona emini kuli polisa lokuhamba abantu elizweni leli. So usho ukuthi it's useless. Why are they being paid? Why are we contributing imali yokuthenga iuniform bekugqokile from just ukuthi behamba besithela abantu ngayo bebethatha abantu banyamanzi bethi khona abantu bashintshe ngubani. They know where the people are. And kunje vele nxa kuyinto othi ayazakala uhulumende umele ahlupha ukuthi khona omama umele bahloniphe. Kanti ezi besithiwa mothers day kanti esikhathesi. Kuyama gender based violence ale khulunywa ngawo uhulumende layo likhona upholding ukuhlonishwa kwabomama. Kungaphi khona kungamama umuntu ongumama we know all the time they must be with his whether they must wear they'll be bathing begeza lapha bakhona bangaphi kathesi begcine ngobani lapha bakhona for what reason anyway.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwelemelika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa mihlangano yamarali evame ukuba khona ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Umehluko uzoba khona one okumele sinanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu makuthi gcwane leli lokhu izinga lalo liphezulu abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha ama-chance nabantu banga. So into kumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcwane leli seliyunder control njalo lokuthi ma bengaya ugathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekhankaseni kumakampeni lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump, I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-pressa akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi uzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well abantu baka-Trump siyababona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandaba la i-COVID le ngoba siyababona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungela social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi abantu engabe sirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo nalo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angobe njengoba uyakhuluma lapho kubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways opinion yami the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu esidubula unyawo kuma-briefing akhe lawa kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda akashow i-leadership okwakhe nje ublema abanye ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona. So angiboni ukuthi ngiyinstila i-confidence ebantwini ukuthi bamthembe come November.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Mabagiti, it's not an easy road. Would you Banton?
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga nyaka ka 2018 isiba imali yeZimbabwe ama RTGS akukho emthethweni. Kambe umongameli Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo.
silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.